Iqembu leLenders livuke esiganga lapha aqabula ile Dynamos ngeFree kaNyanga insonto emagumeni eBaba Fields okuyimpumelelo ejabulise kakhulu abalandeli beBhuso njengoba yizenye emva kokuba iqembu leli like ladliwa kumidlalo emibili elidlale phambilini kwalo wangempela viki edlileyo. Liyimpumelelo yizenye emva kokuba sekulabanye abalandeli beqembu leBhuso abakade sebekhonona besithi uMadinda udlisa iqembu leHighlanders ngokudlalisa abasakhulayo. Kodwa uMadinda uthe likhona lizaqhubekela phambili liqhubeka njalo iqembu leli ngoba lisaqhubekela phambili uhlelo lokubumba iqembu kakutsha.
This project is not a project in which you expect to
lolu luhlelo esiphezulu olokubumba iqembu leHighlanders alungeke luhle lusiphe impumela esiyifunayo kungakapheli umnyaka salusungula. Kufana nje lokuthi umuntu athi esakha indlu ahle ahlale phakathi akwenze. Luhlelo oluqhubekayo njalo siziphe iminyaka emithathu njalo singakafiki lapho sizake sijabule siphinde njalo sikhale njengoba bebevele sebekhona abagesi besithi asilaqembu lapha kodwa namhlanje bathabile.
Iqembu leHighlanders likhuphule inani lemiklomelo elililayo la kumajumi amathathu lathi bamunemunye ngemva kokudlala imidlalo engamajumi amabili lane njalo lihlezi endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo. Lo bekuwodwa umdlalo wesigaba seCasalaga Premier Soccer League oqhutshwe elizweni ngempela viki edlileyo. Ikanti kube khona njalo umdlalo owodwa wenkezo yeChibuku Super Cup phakathi kweqembu leChapungu leLemtare City njalo ophele leChapungu linqobe nge-5-4 ngemva kokutshawa kwembekwa. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikilobhanqa 1-1 leleCongo Brazzaville ngensonto emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-African Nations Cup ngomnyaka ozayo. Liyimpumela ithiye iqembu leZimbabwe lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yesibaya sikaGroup G lile miklomelo emine okulinani eliphethwe liqembu leDemocratic Republic of Congo lona elibe ngutshikilobhanqa 1-1 leleLiberia. Iqembu leZimbabwe lizadibana leleDRC ngenyanga ezayo njalo ekupheleni kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili azabe ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.